Well, okwenzakala ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu, I think ngangikwazi ukuthi selesikhathi esingakanani, but kumele ukuthi ngumakhelwane, but umakhelwane ohlala phethi yakwethara. Umuntu lo ukhanya ubedlisa inkomo zakhe eplazini ngaphandle kwemvumo yami. Then ngokutsho kwakhe ukuthi yena izinja zami ziluma iy'nkomo zakhe. Abesho sithi mina ngisezelile ukuvena izinja ukuthi zilume iy'nkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini iselamapholisa. Ngakhangise enkambeni ngiyathatha i-statement, ngagcina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni-ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami-ke ngisizwa ngiphandle, but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena ekhothi lona leli, ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi nxa umuntu lo evuma ukuthi inkomo lezi beseplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana nokuthi isemzini wakho, whether kusedorobheni kusemakhaya, kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzweni engaziyisethiselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi, ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye lobunye ubufakazi obedlula lobo akade bebulungisile, engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungahlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu we-ZANU-PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi, okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-PF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza i-land reform, mina bengivele ngirente eplazini leli. So ngaba ngumuntu wokuqala ukuthi lami ngi-aplayele ngithi ilokuzeni eliplazini ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngiyivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lo okuthiwa i-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi, kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO, ku-Army, ku-prisons la ku-National Parks, lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhuselo, wabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli, kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares. Engathi mina sokuphose kube yiploti nje. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu, omunye wakhona walaba bantu othiwa nguNgwenya, onguye wabuye ezemthathela ingxenye yepulazi leli, ngumuntu owathi ngo-2001 ngibotshwa, mbotshelwa kuthiwa mvulela umuntu, wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangiphareda phambi komphethela izindaba. Ngaphuma ngikusemanye iziphepheni, kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MPL umuntu ungumbulali. UNgwenya nalowo sowaphuma kupholisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho, kathesi ngomunye wabahlezi eplazini lona leli. Yiko ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho, but isandla esingabe singezalaba amabandla awezepolitiki, especially ZANU-PF, ngoba mbona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba ngumuntu omkhulu kuZANU-PF ukuthi athathe iplazi leli alinike abantu ngaphandle komthetho.